iyadanisa lokho. Esikubonayo ukuthi uminister we-health uzama ukuthatha ama students ayebefundela i-medicine e-University of Zimbabwe ukuthi be replace odokotela laba abasuspendwayo abayi-530. Lawa ngama-students ebelokhu befundela ukuba ngodokotela ama-results abo engakaphumi. Yena ukubona kunesensi kuye ukuthi ethathe lawa ama-students ewafake ezibhedlela ama-results abo engakaphumi njalo odokotela bonke bekuyi-industrialization. Ngathi sethuka ukuthi lokhu azama uku-achieve yikuyini.
Sizokuthiwa njalo lani bafuna ukuthi nxa ungu-junior doctor kube le-contract entsha, kuthiwani khonapho?
Contract le elikhuluma ngayo kuthiwa yi-interim contract. Asiyizwisisi ukuthi kuzama kutshoni khonokho ukuthi umuntu uyasayinisa i-contract engazwisisekiyo. Sesithi kuyabuya enye i-contract phambili umuntu sevele echasa umsebenzi. Sikubona ngani butsotsi nje ofuna ukwenzakala. Ubutsotsi bangikhona kuza opressa odokotela ababuyayo abazazijoyina later. Ama-rights abo wona njengabantu abasebenzayo. So kuyadanisa sisukile ukuthi u-employer wethu kaphumeli egcekeni ngento afuna ukuyenza. Uzama nje ubutsotsi bonke ukuvala izinto ezenzakala ezibhedlela.
Singathi nina lizasayina yini khonokho-ke okuthiwa lani libusayine?
Asizozisayini thina. Yinto esayikhulumane leyo ukuthi nxa sebezama ubutsotsi lowo ababuyenza ema-contracting thiwaumsebenzi siyakuma. I-profession yethu le ye-medicine profession egcwele kumele igcwale iqiniso lokuphumela egcekeni hayikhona ubutsotsi lobo bukhona. So nxa besinika ama-contract lawa asi-opressayo angasiniki thina ama-rights ethu njengama-civil service asoze sisayine izinto ezinjalo.
Yes, singathi la madokotela amakhulu seqalisile yini ukuqhalana umsebenzi kume njani nxa belitshela bona?
Odokotela abakhulu banike i-government i-48 hours ukuthi besolve i-crisis yona leyi ye-industrial action okokukhalala komsebenzi. Bathe nxa i-government ingayekela ukusolva labo sebezajoyina i-industrial action ngoba sebediniwe ukusebenza bebodwa bebalutshwane umsebenzi omningi kakhulu. Njalo lamaphilisi lempahla ezisibhedlela kazikho. So sebethwele nzima njalo kuyabafrustrate kunokho.